Unopala jikelele wenhlanganiso yeNational Mine Workers Union of Zimbabwe umnumzana Sylvester Mshayike uthi ngomumo wemithetho yezisebenzi eye ekhona okwamanje amayuniyoni amaningi alakho ukusebenza engekho enhlanganisweni yeNational Employment Council okwenza engenelisi ukumela amalunga awo kuzivumelwano ze-collective bargaining kwezeholo okuthiya izisebenzi zemigodi etshiyeneyo ezenza umsebenzi ofana sicina zithola iholo elitshiyeneyo.
Imayini inye nangayinye isakhi grade yayifunayo uyakuhamba enye imayini ithiona our LHT operator is a 4/7 abanye bathi 4/9 umunye athi ano is 4/6 so eventually kutsho ukuthi abantu laba disadvantaged khabala estandard grade.
Uthi sikhuluma kanje izisebenzi zemigodini emkhulu efana le Unki, Mimosa, Zimplant le Ashanti zicina zisala zingela magrade afanayo lezinye zonke elizweni zichiyana ngokuthi zisebenzela umgodi bani ikakhulu ezisebenzela ke zitshayela imitshina emkhulu engasasebenzisi inqola zenjanji ethiwa i-trackless miners. Ethi ukuthi lokhu kulungisiswe kube lenguquko okudingakalayo ukuba ama-unions wonke engene ku-National Employment Council ukuze befuqe udaba lokuguqulwa kumthetho we-collective bargaining.
Ukuthi nxa wena ufuna ukungena ENEC bayaqala bavumelane bona abakhona like we've got associated mine workers in the Chamber of Mines bangavuma ukuthi lingene ENEC then liyangena kodwa bangala kawukho umthemo obalungisa obafosa ukuthi baliacommodated
njengoba bengekho kuleyo council okwamanje benza okulandela isivumelwano esiyabe siphume kiyo bona bengamelelwanga okuyinto esolwa yizisebenzi ngoba abanye bevumelana iholo eliphansi noma bona bengabe befisa elihambelana lokuqonga kwentengo yezinto okuthiwa i-poverty datum line. Umnumzana Elijah Mutemere wezethithiyo uthi lolu ludaba oludinga ukusebenzelana phakathi kwenhlanganiso ezinje zikhokhelwa kakuhle nguhulumende okuyinto ekhanya isingasekho njengalokho okwakusenzakala kudala.
Ihulumende layo kayisasebenzi njengesifanele ukusebenza. I-ministry vele eyelabor kayisalaleli ngoma singakhuluma labo njani vele kabasalaleli kabasafuna ukusizwa.
Ingcitshi kwezezisebenzi umnumzana Nicholas Gawa uthi kungadingakala inguquko enkulu emthethweni yonke nje ehambelana lezisebenzi ukugoqela ke ebamba izivumelwano ze-collective bargaining lokuphatheka kuma-employment council ukuze kube lula. Uthi njengomzekeliso umthetho we-collective bargaining agreement walungisiswa ngezikhathi ze-SAP ingakabi khona ngabo-1990 waguqulwa kancane ngomnyaka ka-1992 kuphela. Ethi okungamanje kulodubo lomkhuhlane we-pneumocomiosis ongaphansi komthetho we-pneumocomiosis act kodwa abezemigodi bengalawo ke amandla okusekela leli nyathelo likahulumende ngokuzayo. Ethi osokungadingakala ikuba kube lendlela yokuthi ama-union onke kusiya ngabantu abalawo anikezwe izihlalo ku-National Employment Council ezihambelana lamalunga abalawo okuthiwa i-proportional representation ngesilungu. Ngimele i-Studio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.